Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Welomukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla zilitshumilane kuhlangula 2024 ngugives dube. Endabeni zethu lamhlanje.
ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa.
Ubunjwa uhulumende womanyano weSouth Africa.
Abantu kunzima sesiphila ngemkhula loxaxaxaku akuvunwa ngalutho labale imigodi igodi yangona isidraya amanzi kawakho sithole nzima sure.
Bakhala ngendlala elowa gweru enkabazwe. Lingakhuthwa isigaba sabaculi iwas a Friday. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekubunjwe uhulumende womanyano kwele South Africa ozabusa lelo lizwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Lokulandela ugedo olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe ongaphumanga iqembu elinqobileyo okukhanyayo uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-African National Congress likhethe ukungena uhulumende omanyano nebandla le-Democratic Alliance, inkatha Freedom Party le-Patriotic Alliance. Lumanyano uvezwe ngesikhathi iPhalamende entsha kwele South Africa ihlala kwakuqala namalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba umongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le-ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo wePhalamende, kwathi unkosikazi Aneli Lotrieti owebandla le-DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano, unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
The ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa nezidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokheli webandla le-DA umnumzana John Steenhuisen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eleSouth Africa.
And we believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende womanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
And we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana Velenkosi Nhlabisa ukhokhela ibandla le-IFP laye uncume kakhulu lumanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake of.
Sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna ukuqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Nakulunye uhlangothi ibandla le-EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane lobanje izihlalo zabo zephalamende zingafiki amachumi amahlanu 48 kukanti ibandla le-Umkhonto wesizwe alingaveza ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingamachumi amahlanu lesishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe. Ikhuluma kakhulu ngamaZimbabwe sike sabona uhulumende engathi mina umkhokhelwa lelibandla. Gayton McKenzie siyakuma ebhode sithi kabahambe njalo nsuku zonke uhlala sithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena kuhulumende lo lebandla le-ANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlala ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imitshina ayelife support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama South Africans.
Umgcini sihlalo ehlanganiswa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi ukubathokozise kakhulu ikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abencintisana. UMabena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo kodwa okuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa sikufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise. Bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho selubamba njani njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Nxa impumela yokhetho isitsho ukuthi sakhe uhulumende womanyano kumele sikwenze ukwenza ukuthi ilizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangele lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiguthuso Khumalo.
Kulendlala esabekayo eLwagweru enkabazwe lapho abantu bakhala khona ngokuswelakala kokudla amanzi lokunye. Abanye sebephila ngokudla umkhona, kubika uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesizithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkati ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane le ndlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala eSt Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima sesiphokuphila ngemkhuna yoxa kuxaku akuvunwa ngalutho labala imigodi imigodi yangkweni sidraya. Amanzi kawakho so sithwele nzima sure sasiza amaplani ukuthi sidlale ngama club ozo zigogogo la yini komunye ngomgano akunzima apho ile wagwenela nyanga.
Umnumzana Bongani Ncube ohlala eShagari ongutshekeja yena uthi indlela yodwa lonyaka.
Mina ngiphuma endaweni okuthiwa kuseShagari, hayi lonyaka kunzima kulamanzi, izulu kalikho, lezibhurane zifile khonapho nzima umuntu ngikorokozi, akulamanzi akulalutho sibilayo, kunzima lonyaka.
Emaboneni lakho bayakhala abantu ngokuswelakala kokudlala amanzi. Umnumzana Bednico Mbano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elogwelo asikalutho kwasha so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngathi ngoba kudala msebenzi. Into besiyicela besicela uhulumente ukuthi ngasincedisa esinikho kokudla abantu bazakuthi.
Lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili weMakhulambila.
Peter aselwagweli kunzima izulu lana kumbe kathathu layala ngisho lokusivumela ukuthi sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komuntu. Indlala lapho ukuthi ungawona nje umumbu owodowele phansi esigayeni noma nje akunzima, indlala lapha inzima.
Umsekelo omgcinisano webandla leZanu PF kuward 20 abamhlobo omnumzana Gordon Tuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lonyaka izulu alinanga, indlala ikhona sini siyalamba, kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. President unikeza abantu ukudla vele so mhla 21 Javola.
Induna osogwala uthi amanzi asatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Akulazibholani zamanzi, indlala hayi abakasikholisi. Bakhona nje mpigana khonoko, abanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize lefika bazabe phila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Bathathi bayemfumo bazathengisa inkomo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababherele indlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngimela Studio 7 eLwagwero igama lami uEzra Jesus Banda.
Wezibathelane leMelika sixoxa lodabuka eZimbabwe ohlala elizweni leli unumzana Rafael Mthombeni ngokhetho lukamongameli wakweleMelika ozaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ufisa kakhulu ukuba abuyele esikhundleni.
Kuyabonakala ukuthi usengumuntu osekhuluma engathi uyazivikela kuso sonke isikhathi njalo lokuthi usefuqa kakhulu wenzela ukuthi angene ukwenzela ukuthi azixolele yena ngokwakhe emacaleni wonke la alawo. Kanti ke ngale lakho ukhulu laye uyafuqa kakhulu ngokuthi kuvikelwe lokho okuthiwa yidemokrasi.
Nxa sikhangela sibili udaba lukaTrump lolu kalusoze lumephule esiya phambili kolapho nxa sikhangela ezokhetho. Khanye phela lokhu engazani uyaphumelela ngakhona ukuthi etshela abantu ukuthi ha lokhu kwenziwa-ke ngabantu bomthetho khonapho kwele mpeleko senzela ukuthi enganqobi.
Esimele sikunanzelele ukuthi ukhuluma kulokhu okuthiwa yibhesi yakhe alaba abalandeli bakhe abamsekelayo. Yibo labo abamilaye loba ezicala loba engezange icala. Ayisikho ukuthi bona labo abayibase kaTrump bayimajority lapha e-America. Okwakhathesi bangathi bayachayana ukuthi kuyalingana, akukaphumi ukuthi ozaqhuba khetho anqobe ngubani. Ungathi kuyalingana kodwa ke sokusiya sibili kuma elections ngokwawo bazaphuma abantu babona ukuthi onguye ongcono ongangena athathe isikhundla nguphi phakathi kwabo babili.
Ye, siyabona njalo kule nto leyo kuthiwa yi-abortion. Sibonile i-Supreme Court isithi hayi kulephilisi lelo kumele lisetshenziswe kumele lihlale likhona kodwa ama-democrats kade khangele khonapho ukuthi ikwabakulwa ngakho besithi ibandla lama-republicans kalifuni ukuthi abantu bayeze khona kuma-abortions. Akusoze kulimaza u-Biden khonokho?
Hayi, angiboni ukuthi kuzamlimaza lokho ngoba angithi laba be-Supreme Court bamisa wona lo mthetho ngaphambili ngale. So kathesi besebesesaba ukuthi bangaphinde bamise iphilisi leli sekuzabonakala ngathi bavele balwisana labo mama. Angiboni ukuthi kuzaba yinto ezamhlupha kakhulu ngoba khona lo mthetho wokumisa yona i-abortion ulokhu khona wona lo othandwa nguTrump.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha kwele Melika. Omanje sike sizwe amazwi kahulumende wakwele Melika.
Ele Melika likhathazekile ngokuqhubekela phambili kokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu e-Azerbaijan, kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller. Ukhiphe lumbiko ngesikhathi ephendula imibuzo entathela izindaba ngokubotshwa kwengcwethi ye-Azerbaijan yezenotho elodumo njalo eyintathela izindaba uFarid Meralizadeh. UMeralizadeh wabotshwa ngamapholisa mhlaka 31 Nkwenkwezi kucala eletheswa iphephandaba elisebenza lizimele lilwisa inkohlakalo ele Absas Media. Sekule ntathela izindaba ze Absas Media ezimbalwa esezibotshiwe ukusukusela ngolwezi. Ezinye intathela izindaba ezigoqela ezomsakazo weTop Lam zibotshiwe ekuqaleni kwalona lomnyaka kuhlelo lokuncindezela intathela izindaba ikakhulu lezo ezikhupha indaba zenkohlakalo eqhutshwa ngurhulumente. Ngalisayo ukuthi iphephandaba le-Absas Media eselisebenzela phandle kwelizwe le-Azerbaijan kanye loFarid Meralizadeh bathi uFarid kayisiso sisebenzi se-Absas Media kodwa ngomunye wengcwethi ezixoxa lephephandaba leli. Ugwalo logatsha lweMelika lobudlelwano lamanye amazwe olusanda kukhutshwa lumumethe phakathi kokunye indaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu e-Azerbaijan luchaza ukuncindezelwa kwamalungelo abezindaba kugoqela ukuhlaselwa kwentathela izindaba, ukubotshwa kazo kanye lokusebenzisa imithetho okumisa ukukhutshwa kwemibiko. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Mila uthi labo abasebenzisa amalungelo lo abo agoqela ukukhupha imibiko akufanelanga babotshelwe ukwenza lokho. Siqhubekela phambili sikhuthaza uhulumende we-Azerbaijan ukuthi akhulule bonke ababotshelwe ukusebenzisa ilungelo labo njalo ahloniphe amalungelo oluntu, kutsho umnumzana Mila.
La ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Namhla sicoxa lo nkosikazi Queen Sowa olenkampani ibona ngezempila kahle.
I-business yami ngithiwa ihlalani kuhle Rugare Medical. Ihlalani kuhle yaregistra ngo-2017, iregistra eZimbabwe lase-United Kingdom. Sidila kakhulu ngama-medical aid. Khathesi sesivule i-renal unit ku-George Slundika koBulawayo. Njalo sesile sibhedlela, isibhedlela si-under renovation. Kusuke nje kwaba lama-challenges, so asikaqedi ukuthi si-renovate. Njalo sesilalokhu abakubiza bathi i-domiciliary care, lapho esihamba khona siyabona abantu ezindlini, sibancedisa ngokugeziswa, ngokuwatsha, ngokubhadala amabhili. So sesikhulile.
Ye, nxa sesikhuluma-ke ngakhonokho-ke elikunika abantu kwe-health insurance, lokhu kuyimalini ukuthi umuntu abe khona phakathi?
Kuqala ku-$17. I-$17 leyi iya $17 iyabe ikuhambisa ezibhedlela ezinjengabompilo central lama mission hospitals. Ye-$17 ebese sisi that is for umuntu omdala nomntwana kuyafanana. Ebese sisiba lama plan alandelayo, umntwana kuyabe kuyi-$40, umuntu omdala kuyi-$59. Leyo iyahambisa kuma private hospitals enjenge-corporate 24 lezinye ezinyizibhedlela ezincane ngaphandle kwe-Matadei ma okoBulawayo. E-Harare iyahambisa kibo Bains Clinic. Maningi nje lapho ungahamba khona. Then bese sisiba lokuthiwa yi-Clover ke ikuhambisa zonke izibhedlela ongazicabanga eZimbabwe. KoBulawayo ngikhuluma nge-Matadei, e-Harare ngikhuluma ngabo St. Anne's. Zonke nje izibhedlela ongazicabanga koBulawayo, i-specialist uyahamba, ama-physiotherapist, ama-GP, medication, ama plan wonke nje awethu avumela khonoko. And nxa ukuthi ungagula uyehlule kukwelatshwa eZimbabwe, ba udoctor uyakurefera eGoli kumbe e-India. Into enhle ngakho futhi silalokho kuthiwa yi-funeral plan. Nxa ukuthi let's say udlule emhlabeni, siyanika i-bereavement token ye-$300 with all our plans. And all our plans futhi njengabantu abaningi eZimbabwe siyazisebenza. Ma unga-admitha esibhedlela, after 48 hours, uyaqalisa ukuthola i-cashback ye-$100 a day. So each day u-dischargewa, uyahamba ufila amafomu, bayakunika $100 per day.
Lo ngunkosikazi Queen Sowa, umqondisi wenkampani yehlalani kuhle healthcare, ubexoxa e-Studio 7 ese-London. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibonani, sanibonani. Ya, kathi besisuka lisibuzele ugovernment waseZimbabwe ukuthi ulwane nathi thina amaNdebele or ulwane namaZimbabwe wonke, ngoba okwamanje sigcwele iganga sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa, sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa. Sicela ukubuza ukuthi intengo yama-passport, why i-passport yakhuphuka kangaka eZimbabwe? Kodwa esikhala ngakho ukuthi intengo iyakhuphuka, nemisebenzi ayikho, nemali ayikho, siyaphuma siyathabalaza emazweni. Okwayibona kuphi i-passport ye-R3,200? Ma uthe iqathanisa nale esikhona thina lapha e-South Africa esizama ukuncenga khona ukuthi sidingele imindeni ukudla. Ma bekubuza ukuthi i-passport siyithatha ngamalini, sizwa bethi i-R3,200, ngethi i-passport siyithatha ngaboma-R400. Alikuboni ngani u-government kazinu yini amakhwapha umnankagwa labalandeli bakhe? Yini akuyangisi yini lokhu ukuthi uzwe uzothatha i-embassy yakho uzoyifaka lapha e-South Africa izobiza i-price ethi i-R3,200, bona lapha eyabama-ambassy esenza i-passport nge-R400?
Ezimbabwe ungayitshintsha nje lakho uba ungasusa yini umnankagwa, kwenziwe intando yabaningi, intando yabantu. Hambelani kwizwe likamnankagwa nezanisiyo sakhe nemboni yakhe.
Ngilibingelela lonke. Ya, ngithi ngikhulume ngendaba ze-politics yakithi ekhaya. Ya, kuma-opposition, ku-opposition lapho abangantu babonakala abantu kuchamisa lo-job scholar. abantu kabakhetha uJobskhali. UJobskhali ubrave, yikho okufuneka kupolitics. Uyavuma konke ukuthi kwenzakale njengokwenziwa uMandela. Ya, uyavuma konke ulwela abantu. Khangela uChamisa udinga izinto eziningi. Ukupolitics uzodinga imali.
Ye, laba ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho ukusithumela enu imbono kunombolo ethi 1202-465-0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo senu kunombolo ezithi 1202-465-0318. Siyosibale njalo lokunye okwenzakala khonapha ke kuFacebook yethu yesiNdebele VOA Ndebele. Kulokhu sikuthumezileyo kumbe sithi sikuphanyeke khonapho ukumayelana lontombazana okuthiwa ngu-evangelist. Umama lo, unkazana lo, uthengisa inkuni koBulawayo. Nakho okunye okwethulwa ngabantu. Uyakhala untombazana lapha uthi lo bethengisa akathola imali engani ithe xaxa. Kulo Cynthia Brown uthi kubi kakhulu kwele Zimbabwe, waze wahlupheka umntakamama. Ake simncedeni bantu bakaNkulunkulu. Kuzobuya ke uMazibisa Shepherd Sindiso la uthi hey, waze wahlupheka umntwana omncane. Kambe akula yini ukuthi singamnceda ngakho untombazana lo. Kubuhlungu ngoba uzagcina esenda esisemncane. Kuzobuya u-Anthony Mpo futhi bakithi lingajajile abazali bakhe ngoba eZimbabwe kulobuzima obumangalisayo. Kuzobuya lothando lwenkosi Thando Nkomo uthi umntwana lo mncane kakhulu uphandela abana wakhe. So uthe khona uphandela abana wakhe njalo ukuthi ubadingela ze-school fees. Kuzobuya ke uSindiswa Likhupha uthi muhle usisi bakithi, ngabe uyathola uncedo olungcono. So ke kulabo ke abafisa ukuthi bamncedise, xhumani xhumanani ke lo Ezra Jesus Banda, sibona ngazani ke uzolinceda khonapho ke ukuthi uncedo lufike kuntombazana. Zoma Tobias uthi emakhandleni ikasi lami uhluphekile lo ntombazana, singazi singamenzelana okuhle. Prince King Sandile Genga uthi lapha phela kulobuhlungu bunzima, kuthi abantu zabona bevota ngendlela engayisiyo, kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke umfoka Brighton Ndebele uthi o bakithi sazahlupheka kwale Zimbabwe, kambe soneni. Brit Tandeka Ncube zakucinga ngawe lapha uthi kodwa bakithi yeyi, impilo le inzima, asazi ukuthi sonani kwele Zimbabwe, kambe kuyophela nani. Ye, kunjalo ke isihlobo zethu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulomhla ke sixoxa ngokwenzakalayo kule South Africa usokubunjwa uhulumende womanyana manyano. Nanto ke uhlelo lukaZulu
Uhlelo Waza Friday kuliviki sixoxa lophathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini ebalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo sikethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike saba khona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi ezenzile ku-April khonapho kodwa hayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange saligxuka kwele Melika. I'm going to 5 to 6 years from now. But the fact that the master's been doing a lie, that's why I'm going to go to the lab if it's come up on the sharp one. I can't get the way into that thing. I'm going to go to the lab if it's come up.
Moyo namhlali changa pinjalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo.
Sizokuba Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le Dallas Texas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival. Leyo sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwele Zimbabwe abakhulu abanjengabo Thomas Makhumo la uzokube ekhona khonale. Ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo. Njalo saba mema lapho bazokuba khona sihlangene sithi njalo and then sibe sesifika kuthiwa yi-Tromansburg Grassroots Festival yikho lapho esizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela
nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zinandi sizibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho. So hhayi lathi sikhangelele sibili ukuthi lokho kuzokuba intokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani nani?
Kuyikuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kupheji bathola abangazali besizwe kodwa balesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sibizwe nxa kuyikuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke ku-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke ungasidinga khona kuyasithola. Then okunye engingakutsho ngikhona ukuthi loba libe ngasimema nje lapho babe khona kumbeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane nabomanager hayi konke siyakhona ukufika khonapho.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlela?
Hayi sile silamavidiyo esinawo esawenzayo ingoma okuthiwa ngumzala abana. So maningani kungaba yinto enhle kakhulu nxa lingasimpla nje le album lekhona lelokuthiwa yethusona elisha esilalo nje lisemple ingoma ezikhona phakathi konke kanjani.
Yes, siyabonga kakhulu ke Dabuka Ncube lemkumba khonapho ke okwanamhlanje simalapha uhlelo lwenu zulukandaba olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube zelaye.